Ngiyabingelela mina ngakhethwa ngabazali ngingekho kulowo mbuthano njalo ngingekho kwezombusazwe ngakhethwa ngaba ngedwa kula owaba lensuku maqondana lokuthi abantu bakhethwe izakhamizi ngibona kukuhle ngoba basuke bananzelele umuntu ongabamela olesizotha lokubheka kade
ngezinye indlela ungathini ngohlelo lolo olokuthi abantu bekhethwe izakhamizi ubona ingani luyasebenza yini okwedlula ama-primary elections lawo ajayelekileyo abanye bathi kungadala ukuxabana lokungezwani njalo lakho kuyenzeka ukuthi abakhokheli bebandla befaka abantu ababafunayo ukuthi bekhethwe
ngicabanga ukuthi kuhle abantu bazikhethele umuntu abamthandayo ngoba bayabe bemazi ngcono akula kudonsela abakhokheli bebandla bengafaka abamfunayo yebo ngeke ngale ngoba singebone ngasolinye
kodwa uqhuba njani umsebenzi njengokhansila selokhe wangenayo njalo ukungena ungasiwo muntu wezombusazwe kuyaphathisa yini kumbe kulukhuni
ngiqhuba kuhle lezakhamiza kula hlupho inhlelo engangizikhangelele azihambanga kuhle kodwa ibooster iyakhiwa ikliniki si-approve lanxa kunzima kancane ngikhangelele ukuthi intuthuko iye phambili ngoba kusukela ngo-2018 ukuze kufike lamhlanje ngo-2023 kasila lapho esancediswa khona ngezimali ezivela ku-constituency fund devolution fund kanye lezinye inhlelo ezifanele zisiphathise njengewadi ngikhangelele ukuthi nxa kungenzeka sibe lentuthuko njenge-ward 16 enhlelweni zonke engazifisayo ukuthi zibe maqondana lokungena kwezombusazwe ungaso politician akula hlupho ngoba usebenza labahlali elazanayo eliphila lonke enokugcina nje engingalitho njengoba sisiya kukhetho abantu kufuze babambane bahloniphane badadelane singabamphana siyanqunywa bonke.